okwenzakale ku Rushwaya kuyatshengisa ukuthi vele asiyonto yokuqala zangabe babengakuqalisi njalo kuyakubonisa ukubana inotho yelizwe abantu bazidlela bodwa okwama-diamond aphila ilizwe kalizange labenefita ngalutho igolide liyaphuma ilizwe kalibhenefiti ngalutho okuthi ebotshwe lokhu asiyonto esingayijabulela masinyane uzathola ukuthi uzakhululwa ngiyakhumbula ukuthi kuye kwaba le ndaba yegolide labanjelwe eplant lalo kwathiwa selitshontshiwe vele yinto yisindicate endala e-involve abantu abadala so mbona ngazathi into yethu kuzuthi singathi ngoba umuntu ubotshiwe sesesithi hhayi sokusetshenzwa i-corruption iyaliswa i-corruption vele kayisoziliswe ngoba yiligazi labantu ababusayo abantu ababusayo vele bale-corruption so abantu bezimbabwe bangakujabuleli
Mnumzana Nembaware, ukubona njani ukubotshwa kwamapolisa lama-CIO phezu kwalolu daba?
Okubuhlungu Nkomo ukuthi it's a syndicate. Kulobulembu lapha ekutshontshweni kwenotho yethu. Ngakhangela ukuthi uRushwaya ukubotshwa kwakhe sokuveze ukuthi kulama-CIO ai-involved, kulama-police ai-involved. Ongabantu esikhangele ukuthi yibo bavuzele njani begcine ukuthula belondoloze inotho yethu. But uma ngithi i-syndicate angitsho ukuthi ugcina ngayo uRushwaya. URushwaya inhlanzi encane in all this. But lowo mkhaya uRushwaya laye une-responsibility njengokuthi ngoba ngubani. Ngikade ngumkhokheli we-president we-Zimbabwe Miners Federation. So usubone ukuthi-ke amapholisa alobugwelegwela le-corruption inkokheli zenhlanganiso okumele zithungamele uZulu lazo zikhohlakele. Nxa umkhokheli wenhlanganiso yabantu yama-miners abantu abemba umnotho phansi ecorrupt kanjalo mina lawe sisele singa kuyadabukisa kakhulu ukuthi sithole i-situation enjalo ukuthi umkhulu we-association yezokugeja kwegolide ama-diamond everything utholakala phakathi kokusmuggla okay so nxa ena emkhokheli esmuggla otsheke tshalaba-ke okutho ukuthi-ke igolide abalitholayo abalihambisi e-reserve bank okumele kube lapho kugcina khona inotho yelizwe ayiyi lapho uphuma lapho esithi uya nga uyisa eDubai leyo mali azayenza eDubai ayisoke ibuye ku-reserve bank ayisoke ibenefite umnotho wethu
Mnumzana Fuzwayo bakhona abathi udaba lolu lungaba luveza ukulwisana okukhona kuZANU-PF kodwa kube labanye abathi luveza ukuzimisela kukahulumende ukulwisa inkohlakalo ungathini ngalokho
kuyabothwana around ama-fashions yinto odisaziwa ngenye igroupu ngoba uma kuthiwa kwankona obuhambe wabotshwa yi-military intelligence yena bencediswa ngama-CIO lamapholisa then kuyakutshengisa ukuthi how rotten our country is especially ama-security services ethu nokuthi uhlupho lwethu esilalo elizweni asiyoma-sanctions kodwa i-corruption le-misgovernance labantu abafuna ukuzisuthisa ukuthi i-corruption ingaqedakala njani kunzima ngoba iyenziwa kakhulu yibona labo abaphethe intambo so mbona ngazathi ukuthi sithi zaphela masinyane singaqedwa ukuba nomphakathi uphakame uthi enough is enough akume lokhu kodwa singathembela labo abaphetheyo mbona ngazathi umlandela okwenzakala kuyakubonisa ukuthi vele bangcolile banuka yona i-corruption so asibo bantu esingabakhangeleli ukuthi bazayima ungakhangela ukuthi ngemva kweviki ephelileyo ubekubotshwe udeputy minister we-health laye kwangani kuyathintathitheka wathintwa labakhulu so mbona ngazathi kuyabe kuhlupha ukuthi labona lapho ungakhona ukuthi kuyabe kubiselwana so kunzima indaba yezimbabwe ngoba kuliwa ama-factional fight ungabona sokubotshwana it's about factions
Nembaware kungaba ngezombusazwe na
kuzananzelela ukuthi umongameli welizwe obakhuluma ngomnyaka wedlulele ukuthi bazwile ukuthi kulabantu abanjani abatshontshayo igolide batshele ngama-officers edubai ukuthi kulabantu abaletha igolide lapha ngendlela engekemthethweni so it has taken 1 year ukuthi kubotshwe umuntu singazi ukudlala ukuthi ngoba iqiniso yini sizawuthaka uRushwaya isihlobo sikamongameli u-ED now xa sokubotshwa uRushwaya uqale waphi ibail isuke edlule wathi hayi ibail yakhe isizanisikhishiwe so sokumele ahlale ngapha esitokisini ngoba ngumuntu ongakhona ukubaluleka ukuthi sikuhlanganise lezi zinto ezikhona kuZANU-PF angazi njalo ukuthi-ke all right ongabe elamandla ayedlula kamongameli ukuthi bophani isihlobo sikamongameli ngubani njalo ethembeni ngaphandle ukuthi nxa sithi yena umongameli nguye ovumele ukuthi isihlobo sakhe sibotshwe.